avele kungamanga phela so uyakwazi ukuthi sina kubandla le leadership si asilaso leso sikhundla esika secretary general
singathi ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokutwa ke belikhuluma ngakhona ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafutshane ukuthi ukhamba njani
yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lo isikliwe nje esiphongozama ukungcolisa ebizo lomhlangano wetsufusile ebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa yikho sikuchasisa bachasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engasola lunga lebandla le-TCC
ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela ujabanga ukuthi yena uzibambe esidukwini sibili ngabe kuthatha ngaphi khonokho
angazi ukuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi ku-TCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso
ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani ngakhonokho
asina ma-branch asina ma-sale asina secretary njengokuchase engikwenzileyo abantu befuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleleli umuntu bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela nozulu jikelele wezimbabwe ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu nabanye bakhe akhokhela lawo
ye kodwa engabakhipha-ke abantu laba edale lephalamende lizakwenzani
sabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-TCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela even ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele i-ZANU-P F ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kwezimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo lokugxukela nokuhlukukeza abantu bezimbabwe nokukhonona akwenziwa yi-SADC i-African Union amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona leyo.